challenge enkulu kakhulu ngathi ngama open lines of credit ukuthi bathole izimali ukuthi baqalise ama business ngoba kunje ibanking manje ifuna ukuthi kunikeze imali ukufuna into eziningi iproperty esebizweni lakho kunje abatha izindlu abanazo nesituation esikuyo sokuba nzima ukuthi bathole izimali zokustart up nokuthi ama bank ababoleke izimali.
Ngalokho ungathi abasakhulayo bagcina besehluleka okungena kwezamabhizimusi lanxa nje beyabe belolwazi kanye lentshunkuntshu.
Ye ulwazi luyabe lukhona kakhulu but engathi ngama-enabling factors yiwa ngekhoyo ngoba kunje into yokuqala engikhulume ngayo ukuthi indaba yemali nxa ingekho imali ungaze ube le-idea enhle ngayishiya lo munye umuntu kusasa uyabona umuntu lana se-implement asehamba seyenza imali and then wena because ubungela e-startup sokusebanzima.
Kuyini ongakukhuthaza abasakhulayo ababhekane lokusilela kwemisebenzi ukubana bakwenze ukuze labo bakhona ukuziphilisa?
Nambona ngani mfowethu okuqayithi kwisituation inzima but okukhulu ngathi is to identify abantu engathi kumbe ngama-potential mentors abantu aba-establish kunale industry kumbe enterprise yafuna ukuthi yenze and then uba-understand and then try to talk yourself your way around kubo ukuthi bakuncedise ngoba ngibona ngani khathesi yilo iqhinga elingabe likhona ukuthi nga-identify umuntu obone ngani angakumentha angakuncedisa ukusungule idiyo layo ukuthi umlande ikhulumisane naye lokuthi ingxenye abantu abatsha babuye together and form something ngibona ngani nxa kuyi-collective enterprise kungani kuba ngcono